kodwa thine sikuchoyo.
Alingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola azinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye.
Kodwa thine sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu.
Ukwenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayisha ngani bazahlawulwa na. Iziphathamandla zeqembu leHighlanders zithi usetholakele ozaqeqetsha iqembu leli. Ukwethula iflegi yeZimbabwe esikhodlweni sommeli weZimbabwe kwele South Africa okwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kudala inkulumo.
Ukuqase kuhle ugabalande ekubeka ubana iflegi into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphendulayo ke ezingazwakaliyo seseyinto enjalo. Uvele umuntu akona isikhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola zinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye. Unkosikazi Olika Kaira, owayengumkhokheli wogatsha lwezemfundo esigabeni sakoBulawayo, nguye osekhokhela ugatsha lwezemfundo ilizwe lonke. Osaphethe isikhundla sokhokhela lolu gatsha koBulawayo, unkosikazi Jane Ndebele, uthumele ugwaliba olusezandleni zeStudio 7 oluthi izikolo zonke kumele zikhiphe imali le ukwenzela ukuthi idili lokuthakazelela osengene esikhundleni leli lwenziwe. Uthi kumele izikolo zimthumele incwadi ezifakaza ukuthi zathumela imali le. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse esihlalweni obengumsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Douglas Karoro owetheswa icala lokuntshontsha inhlanyelo lemvundiso. Umnangagwa wethule umbiko othi usesuse uKaroro ngokwenza ngoba akwenzayo akuhambelani lehofisi yakhe. Kusasa ingatsha zikahulumende eziphathelane lezamanzi zizabuthana eWange kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lapho okuzenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayisha ngani bazahlawulwa na. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ikhathazwa ikungethulwa kwembiko eneleyo ngokususwa kwezakhamizi zelubimbi ezingazi lokuthi ziyangaphi kumbe kuyini okwenzakalayo. Ngalokho, linhlanganiso ithi izacela ukuthi kulandelwe umthetho othi kumele abasuswayo ezindaweni zabo bahlawulwe njalo bahlonyiswe ngolwazi lokuzinakekela ngenxa yokususwa emizini yabo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Lumhlangano oqoqwe nguminista okhangele ilands and rural development njalo ukhangelelwe ukuthi uzathendwa ngabanye ominista abachiyeneyo okugoqela uvice president welizwe eathenda njengominista wezempilakahle lenhlalakahle yabantwana, njalo futhi kuzaba khona abanye aminista abakhokela uminista wefinance, uminista welocal government, uminista wenational housing, lo minister minister okhangele ezemvelo ngendlela okukhanye kubekwa ngayo emsakazweni asizange sizwe ukuthi laba aba affected baza bakhona emhlanganweni leyo ngoba bathe bona yi high level interministerial indaba
manje ngokubona kwenu belifuna ukuthi abazasuswa endaweni leyo okwakhiwa khona idamu basiwe ngapi njalo baphiweni
thina njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights kakukho engingathi sithi kabakuphiwe kumbe sithi kabasiwe laphana kodwa thina sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu khonokho abantu abazathi bayakufuna kakwenziwe ngoba thina kasomsebenzi wethu ukuthi sibakhulumele kodwa abantu balezi mfuno lezidingo ezijene okokuqala abantu bathi bona bafuna ukuthi ba consult kuhlalwe phansi kuxoxiswane kungabi yikufuqwa ngamandla ukuthi hambani lihlala laphana ngoba abaqali ukududulwa phela bake badudulwa iCaribba bake badudulwa iNational Park sebedudulwa futhi lakhathesi so bathi sebediniwe ngokududulwa so bafuna ukuhlonitshwa ba consult okwesibili bathi bafuna baphiwe ulwazi singathi imibiko le information ngolimi lwabo ukuze bazwisise izinto abazisayinayo babaziphiwayo ukuthiwa zenzakala okwesithathu njalo bathi bona bafuna ukuthi lapha bayahlaliswa khona bahlaliswe njengecommunity bengabi beqamuqamula ngoba kuyadiliza ubudlelwano lendlela kade behlezi ngayo bathi njalo bafuna icompensation ezabe ife inanzelela ukuthi bakhe izindlu zabo badevelopa ngemali yamanye amazwe nxa sebephiwa bondi ukuthi bona baye kwakha kutsha hayi lokho kuyabe sokubalimaza njalo futhi bona bebesithi bafisa ukuthi ngabe kuyakhiwa izakhiwo lapha baya khona bengakasuswa izindlu zabantu azakhiwe izikolo kazakhiwe amadipa kawakhiwe kugejwe izborane imgwaqo ifakwe yonke into abalayo khathesi kayifakwe lapha baya khona bengakazi badudulwe bahanjiswe khona apho
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abesifazana abahlala eTsholotsho esabelweni seMatabeleland North balima izilimo lemibhida etshiyeneyo ezivandeni ukwenzela ukuziphilisa, ukuvula amathuba omsebenzi njalo lokuthi kube lokudla okweneleyo esigabeni lesi lelizwe lonke jikelele. Okuningi asikuzweni kuEzra Chisas Banda esethulela lolu daba eseTsholotsho.
Abesifazane laba banikwa umhlabathi iCouncil kulandela ukuhlanzwa kwabo iTsholotsho Business Center. Bacela uncedo ukulandela ungasebenzi ngemfanelo kwesikotsho abakakhona amanzi ukuthelezela. Ukuzimisela kwesifazane beTsholotsho bengabhadalwa ukulondoloza iTsholotsho Business Center ukuthi ihlale ihlanzekile kwenza iCouncil esiqinti ibaphe umhlaba ukuthi balime izivande baziphilise. Unkosana Justina Nkomo ngomunye wamakhosikazi la.
Ala la sithi kulolunye uhlelo lapha sikilo lesizwele bethi ah njengoba lisebenza lihole singeke sikinike ingadi laphana limele lithengise lithele isawudo lithele ithele lokulokhu njalo linganabantu siyasebenza siyadobha siyaklina kwapha iTsholotsho yini iTsholotsho yonkele sisela izulu ngolwesithathu kade siklina sakha sango-2012
Unkosikazi Mavis Ndlovu ugcizelela amazwi kamankomo.
Ngingumama lapha eTsholotsho, sileqembu labomama sizilimela sisenza iproject yokulima lapha sihlanyela imbhida, siphilisa abantwana kuyasinceda kakhulu ngoba siyathola imali, sigcine imuli zethu. Sasifuna ukuhlalela izandla njengabomama.
Belima kunje amakhosikazi la sehlutshwa ngamanzi yokuthelezela ngoba isibholane sawo asikhiphi kuhle amanzi. Unkosikazi Gladys Mathema ucela usizo.
Sizwe kodwa lidingakala baba umgodi lo usunzima siyakotshoza ukuthi ngakade singasizwa nje ngento ekade ngaba lula nje ukuthi amanzi ethu siwathole lula esisti kube kungaba ngcono awusunzima and amanzi asaphuma khonapho ungakotshoza kapho ukuthi amanzi azayiphuma khona kuthatha isikhathi vele
kuthatha isikhathi
manje bantwini abangomama
Uko Ugogo umaphayisi vanda omunye laye olima sivande sakhe ukhala ngesandla sibuhlungu ukugayisa isikotsho.
Ukhotshoza sanga sise ukhotshoza ngalo yami siqanda mo ukhotshoza abantu. Hayi hayi hayi. Kume manje masinya futhi umgodi wakhona. Ukhotshoza ngile sengithelela lapha sengigodola. Hayi siyakuthatha baba.
Siyathatha
yesifike inye yakhona sisafika lapha kwakho ukuthi zintingafa. Sithelile. Ngoba kwapha umunye umuntu wakho umbhedo umunye umuntu wakho umbhedo.
Ikhansili yesiqithi seTsholotsho ithayela mali yokugebha amadamu ukuze yandise amanzi kubahlali balindawo. Ukhansila ka-Ward 12 egoqela iTsholotsho Business Center, uMnumzana Kiti Nkomo uthi inhlelo zabo eziningi bancediswa izizalwane zakulumhlubu lwezihlala kwamanye amazwe.
Amadamu lawa sasikhuluma le-community, then bese ngisenza i-group with abafana basegoli because they are the only source of money. Lapha vele ekhaya imali kayikho. South Africa mina vele actually program nami mina I believe ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi bayo. So what I do, singaba le project esifuna ukuyenza, siyakhuluma nabantwana abasemazweni ngoba yibo vele abale mali.
Isimo somnotho sizima kwamagama, kodwa amakhosikazi eTsholotsho bathi ukukhala akusizi, njalo bathi vuka uzenzele akunkwali yaphandela enye. Bayalima bethengisa imbhida bagcine imuli zabo. Ngiyimara yesitudio 7 eTsholotsho ikawunamu Ezra Jesus Banda.
Amankampani ayemba amatshe aligugu athi ahlangane lodubo lokusebenza ngesikhathi kuqale ubhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eKobulawayo.
Sikhuluma nje umanyano wamankampani ezokwemba owethe Chamber of Mines of Zimbabwe uqale umhlangano ophathwa kanye ngomnyaka othiwa indaba eVictoria Falls ohlafuna indaba eziphathelane lezokwemba amatshe aligugu ikakhulu igolide lomnotho oncedisa abembayo. Lonyaka amabhizimusi embayo aphakathi njalo kokulungiselela umbukiso we-mine entry kunyanga ezayo ngemva kokungabukisi ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Nicholas Ndebele uchasisa kabanzi ngombukiso wezokwemba owe-mine entry athi besebele minyaka emibili bengawuqhubi.
Ya thaba ukuthi sisakwazi uzulu ukuthi i-mine entry isiphendukile ngemva kokuba singabilayo okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa umkhuhlane we-COVID-19. Esikuthabelayo ukuthi i-mine entry iphenduka nje ngemva kokuba sesike saba lembukiso elikhulu emibili ze-ITF esithemba uZulu uzavumelana lathi ukuthi khona iphumelele kakhulu. So i-mine entry ikhangelele kakhulu i-industry ze-mining, i-industry ze-engineering, i-industry ze-transportation. So sithe thina mhlaka 20 to 22 July siza kuba ne-mine entry vele ngenjwayelo siyasukuba nayo ngaleso sikhathi. So thina sibuyisele ama-events ethu ku-traditional calendar yethu esibhalayo.
UMnumzana Ndebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu kusuka kumbukiso oseVictoria Falls.
Lonyaka indikimba yalo mbukiso ngethi explore, extract, expand towards sustainable mining value chain. So sihloko siqhubeka ngendikimba yema-value chains ikakhulu khathesi si-focuse ku-mining industry. I-industry esinazelela ukuthola iqakathekile kumnotho waleli lizwe ivelile ithabethi yayo $12 billion. Siyabona ukuthi khona kuningi okwenziwayo kule industry. So nasithi thina silethe lo mbukiso ukuthi abakule industry babe baxoxe babelane ama-experiences abo babuzane ukuthi khona kuma-policy makers ukuthi kungenzakala kanjani ukuthi khona si-achievele i-target yethu yabo abayevele bazibekileyo ne-$12 billion economy by 2023. So yinjongo yalo mbukiso ukuthi thina njengama-organizers thina silinike i-platform yokuthi khona lihlangane liqoxe libonisane
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi loba lithengwa kuhle igolide, ukuqansa kwentengo yempahla ezehlukeneyo ezisetshenziswayo ukwemba kululaza intengo yegolide.
Siyakhonona kakhulu ngoba na ungazi ulizuza igolide lakhona. Bulaba abayibo kuthiwa bayathenga wona la amabhayazi angikhona adlilibezela. Umuntu wakhona ufuna ukuthengela ngentengo ephansi, yena ngapha ezozuza inkalakatha yemali. Bala maphegi sibili kuyabe kusetshenzwa emaphegini. Bathi ukudlilibezela kukhona isebenza sizuzi lutho.
Ukwemba kuphathisa umnotho welizwe ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhansila edolobho leHarare avumelane ukuthi kucitshwe isivumelwano sokupha umsebenzi wokulahla izibi inkampani elomunye wabaqondisi engundodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ikhansili yenze umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje yamisa linkampani ukuthi iphiwe imali eyizigidi ezingamakhulu amathathu $344 million. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokuqonga kwentengo ezitolo. Bayajabula abanye abantu ngokwenziwe ngamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abatshengisele ngolwesibili esigodlweni selizwe leSouth Africa ePitoli, lapho ahluthune khona iflegi yeZimbabwe ayinyathela asephanyeka eyawo kulindawo. Bakhona njalo abakhala ngokwenziwe ngamalunga ebandla leli abathi akumelanga kuchaphazwe iflegi yelizwe. Sokulesikhathi amalunga e-MRP anika isigodlo lesi incwadi ejulileyo eveza ukuba bathwele nzima eZimbabwe okwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe olandela izombusazwe endawonye lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ePhalamende engowebandla leZanu PF. Umathe usungula lingxoxo.
Nxa sikhuluma ngeflag ikhuluma ngophawu lwesizwe, into ehlonitshwayo ekuyinto yokugcina futhi ukuthi ungadlalela phezu kwayo. Kodwa umuntu ngombona eseze udlalela phezu kwayo kusho ukuthi udale khale ngahloni.
Chuma, wena ukubona njani khonokho uyakukhuluma lapho Gobalanda ukuthi kanye abantu laba bebengaphendulwa izikhalazo zabo ikhophe kwenzeke khonokho?
Uqase kuhle uGobalanda ekubeka ukubana iflegi into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphedulayo ke ezingazwakaliyo sisezinto enjalo, uvele umuntu akona isikliwe uvele yabe isigadi. Ukwenza njani khonokho ukuthi yona into nxa kulento embi usuqinisela ngenye into embi? Uphuma into eqondileyo yini na?
Mr. Chuma, mina ngiphila lapha ezweni leSouth Africa. I think manje sengijikela 20 years. Ngokuhamba lami embassy esigodlweni, isigodlo sidalelwe ukuthi ama-diaspora abantu abasezweni behambe behambise izikhalazo zabo, inhlupho zabo. Even one day akufulanga ngakabona u-ambassador ayiphuma phandle ezokhuluma nabantu. Abantu uma befika into yenzayo uyalokha igedi azilokhele phakathi angakhulumi nabantu. So uthwani konoko?
Ye, uthwani kolite konoko.
Pho ke ukhipha isilegi Gobalanda uyinyathele phansi uyisuste ufake isilegi leyo emthwakazi, yiko yini okuzashisa abantu? Yimbo yiko uzaphendula abantu kumbe yiko uzayenza njani? Kuba njengoba usitsho ke i-embassy yindawo yokuthi ona wonke umuntu osezweni lalelo afikele khona xa elezikhalazo kumbe elalokhu afuna ukuthi aboniswe ngakho. Ukuthi uma ukuthi una pho ukukhipha iflag ufake le yabo ukusolva lapho nami futhi umphindi lapho qala
Thuma ngicela ukuthi uyakwazi ukuthi nomuntu omdala nabantwana abantwana ungabavulelisa ngendlala ekugcineni bagcina sebeganga sebetontsha so yikho lokho ukuthi abantwana kudala bekhala bengaphendula orathi isolution yini ukuze libone linalikukhulumenza ukuthi labantu abakhalayo la
nxa umntana wakho wena endlini ukurasa ngendlala kumbe nxa wena ngubaba ongela care kumbe uthatha imali yalo usiyayiqeda emabhawa so mina umntana abuye azokuthaya ngesibhakela yini kumbe akukhiphele ezindla kufake phande ngenxato yezenjalo na
kutsho kona phela ukuthi ungubaba ongalakhe umntwana sezegcina ebonti into engasolva ngcono lugoo
ye kodwa
hayi ikobuzagobala lula nxa wena ungubaba onjalo umntana somele abe sitha ukuthi hhayi uyenze kuhle sibili wafika wamtshaya umdala wakhe wamkhiphela phandle wegedi simqhezele uzandla umntwana sithi hhayi kuhle sibi umntana wenze kuhle ngoba bakolovele kalakhanda umuntu osiledakile
Thuma alright babu Thuma lina ebelisithi kwenzwe njani ngoba phela kudala akusi MRP kuphela manje ngama organization akhamba laphayana sikuloke kwenzwa njalo isetho itoya kujiwa kusebenza izimali zabo ama imali laphana ipetroli yadura manje ukudriver from Cape Town usiya ePitori usiya umuntu engakuphenduli azivalele so lithi ukuthi kade kufanele kwenze njalo
nanto kudaba kolethi
kule ndlela into ezinto ezilungiswa ngazo ngoba lo ambassador nxa ekhona beSouth Africa urepresenta upresident ngapha eZimbabwe ngithi nxa ukuthi kona yena kafuni ukubusana nani kafuni ukubonana nani likhona ngapho kutho ukuthi uyabe sehluleka umsebenzi wakhe njengo-ambassador ngoba kumele abe ngumuntu oba ibuso bukapresident ikumela kwahulumende weZimbabwe ekhona ngapho eSouth Africa ngakho-ke nxa libona into enjalo isizakala lile mvume njalo lelungelo elobisa udaba olunje ku-central government lapho ayikho khona amele aripote khona kule ministry of foreign affairs ikhona khonapha eZimbabwe akhona ama-channels othi ivile ungabuyanga wena usuke e-Cape Town khona nje kusitho ukuthi kuyabe ukukhatshana ipetroli yadura uyakwazi ukuhamba ngento lezi esezikhona kathi sabo-internet lani utshaya ama-email akho usezinto ezinjalo ufikise khona ukuthi ayi thina umuntu wethu ongapho omele ngabo umele uhulumente lo president asimbone uyazivalela uyazikhiyela kubikwe kuhle ngendlela ezifaneleyo hatshi ukukhipha ifleg uyigqoke phansi wenze into enjalo
mateuma le nto oyikhulumayo ilula uma ungayikhuluma ngomlomo kodwa akukho lula ubona kukuhle konkeyana sasihlangene ngemfaka ka-LDC labase-South Africa bekhona kugcwele kodwa kwaba kubi sebemangala bebona u-ambassy u-ambassador sefika laphana abantu bonke bemtoyitoyela bemxotsha bethi abamfuni so konkeyana kuhle yini konkeyana
ye kuba khonabojobo
right u-ambassador wabuya kini kule mfa ka-Elvis Nyathi lamtoyitoyela lamxotsha selifuna ukuthi libuye kuye la sesisaba phela sezivalela pho ukuthi kudala kube njani so anabona izinto kumele sizibhalanse both sides la uthi angaphuma afinyelele kini liyamdoyitela liyamxotha nxa selibuya kuye ngapha sesicawuni ngxa ezizweni le efana lalena elenze laphana ebsetat
Hello-ke ngumnumzana Joseph Chuma wake wamela iphelandaba empophoma idalela ephalamende ngowezanu p f endawonye lo mnumzana Nkululeko kwabalanda mathe okwamanje-ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlakameyi ngenyanga edluleyo uhulumende weFinland loweSweden balobele umanyano weNATO bedinga imvumo yokuba ngamalunga. Isizathu sokuthi amazwe la athathe leli nyathelo ngesokuthi umongameli Putin weRussia wahlasela eleUkraine kungelasidingo salokho. Amazwe la ayengayisiwo bangane lamazwe aphatheke kwezomvikela njalo akholwa ukuthi ukuvikeleka azakuthola engaba ngamalunga eNATO ngono kunokuphazamisa abakhokheli beRussia. Umongameli Joe Biden wamukele isinqumo esithethwe ngamazwe la. IFinland leSweden iqinisa iNATO njalo umanyano lo nxa uqinile futhi ubambene uba yinsika yokuthi elemelika livikeleke, ukutsho umongameli Biden. Langa ele Finland, lali buswa ngele Russia, njalo lalwa empini ezimbili lizimele, lalwisana le Soviet Union, eminyakeni eminengi edluleyo, eyinye impi yaqala ngo-1939 isiya ku-1940, eyinye ngo-1941 kusiya ku-1944. Ngemva kwempi yesibili yomhlaba e-World War II, umnumzana Helsinki wagcina ubudlelwano bezomnotho le-Moscow, njalo engathathi uhlangothi. I-Sweden yazakala ingelabudlelwano lamanye amazwe kwezomvikela okweminyaka edlula amakhulu amabili. Eminyakeni edluleyo, abakhokheli bamazwe amabili leningi labantu babo abazange betshengise ukuzimisela ukuba amalunga e-NATO. Namuhla, lokhu sokuguqukile. Okuphuma empini ye-Kremlin eyahlasela i-Ukraine yikuthi umongameli Vladimir Putin ukhuthaza athi uyakwesaba njalo ayesithi ufuna ukukwenqabela ukuthi i-NATO ikhule. Ukuba khona kwe-Sweden le-Finland kuzaqinisa izomvikela zamazwe esigabeni se-Baltic okuyiyo abumba olunye ugatsha lwe-NATO, njalo kuncedise ukunciphisa amandla kunyathelo le-Russia elokuqhela kusukela e-Kola Peninsula kusiya esigabeni se-Arctic. Lanxa umongameli Putin etshengisa ukuba lodlakela, umanyano we-NATO ovikelayo njalo oletha ukuthula uzahlala uqinile. Umanyene uyisibonelo kwamanye amazwe azimisele ukulondoloza abantu bawo kanye lobuzwe balo. Ukuba lamalunga amabili e-NATO enyakatho kuzaqinisa ezomvikela kubangane bethu njalo kunike isisindo kubudlelwano bethu. Namuhla kulambuzo ukuthi i-NATO kufanele ibe khona, iyafeza injongo yayo njalo iyafunakala okwamanje okwedlula ezinye izikhathi, kugqiba uMongameli Biden.
Kwezemidlalo, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders lithi selimtholile umqeqeshi omutsha. Obuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi umqeqeshi omutsha weqembu le-Bosso uzethula emphakathini ungakafiki ilanga langesonto lapho iqembu le-Highlanders lizadlala khona leHarare City enkundleni ye-Power Fields.
Into nje sifuna ukuthi siyazibe abalandeli yokubana bebekwazi ukubana kusiyafika isande. Ithimu ozayo kunomuntu ohlezi ebhentshini ozayiqeqesha, kodwa ikakhulu umqeqeshi osenza kwabo ngokuphemanenti umqeqeshi sesimtholile, sikhangelele ukubana simandlele kungaba kusasa kungaba ngomgqibelo.
Umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders uza phambilini ukuba inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko othi imidlalo izamiswa okwamaviki amabili. Njalo ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uJoel Luphahla uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu.
I-break le ize ngesikhathi esihle kakhulu, i-service esikhangelele ukuthi la bafana abangani baqhulaqhula ukuthi bazaqina kancane benze ukuthi mase siphenduka laphana baphinde sebeqinile. Njalo also kuzasincedisa kancane ukuthi ma kuza lapho kumele ukuthi sivale khona kulezikhala khona kuzasincedisa ukuthi sikwanise ukuthi sidinge ukuvalisa kwenze ukuthi sivale kuhle mase siphenduka laphana simfihlule i-team yethu yasihamba kuhle masela sikhala masela abaqhulayo.
Iqembu le-Highlanders kuyehlula ukuba lithaya ezikwayo lonyaka, kodwa imvimbi yaleli qembu uPeter Mudua uveze ithemba elokuba nomsonto bazathola imiklomelo emithathu.
Sizele ukuthi sonke umthethemba ukuthi lokho sheshile lamanjani, but sonke sikhona sabesithi samapliyaso fansiqiniseka ozomsebenzini sizungiselele ukudla ukuthi igimbesimina amafenzi ethu abuye wonke azosupporta kwezisikulipelkonzinye sihamba ubreki.
Imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League iqala kusasa emini lapho iqembu leyada elizadlala khona leLebulawayo Chiefs enkundleni yeNational Sports. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leRentals lizemukela eleZBC Kariba ngaseNational Sports Stadium, eLebulawayo City lizadlala leLeBek Rhinos ngasePapa Fields, ukuthi eleCranbourne Bullets lizadibana leleFC Platinum ngaseSakuva. Ngesonto iqembu leCapes United lizanqikelana leleDynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala leleTenex ngaseSakuva. Iqembu leTriangle lizadlala leleChicken Inn ngaseKipo, ukuthi eleWawa lizanqikelana leleNkezi Platinum Stars ngaseAscord. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.